Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe ithuba ngibonge uDanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-28 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi sebefika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyaka enye ngasikhathi sinye.
So dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezingozi.
Umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uphunyuka ezandleni zensoli zikahulumende.
Emfisa ukuthi umhlaba ubekwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngiyesaba ukubotshwa, ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi, kulicala kibo.
Abantu abaningi abasebenzisa indizamtshina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni.
Mbona ngani into le angazi ukuthi ingabe ingaphi, but mbona ngani isiyaffecte abantu abaningi not eZimbabwe kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi sebefika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyaka enye ngasikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi kule ngozi zomgwaqo ezedlula inkulungwane lamakhulu amabili 1285 esezenzakele lumnyaka ngekhefu leKhisimusi. Unyathi uthi nyakenye ngasikhathi esifanayo kwase kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lambili 62, lanxa inani lengozi zomgwaqo laliphezulu kancane inkulungwane eyodwa lamakhulu adlula isithupha 1626. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokubhubha kwabanye babo engozini zomgwaqo kulandela ukufa kwabahlanu kuthange ngemva kokuba imoto abebekuyo inqikilane lenye enkulu duzane lemsina emgwaqweni we-N1 Highway. Iziphathamandla zesigodlo seZimbabwe eSouth Africa zibikwa zisithi zisancedisa ngokuthi kwazakale ukuthi abafileyo ngobani lokuthi izidumbu zabo zithwalelwe ekhaya. Imbiko ithi sokwabhubha abeZimbabwe abedlula amachumi amahlanu emangweni ophakathi kwePretoria leMusina kwele South Africa kuminyaka emibili edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa loMnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, yena othi waphosa wehlelwa ingozi emgwaqweni lo.
Ngesikhathi lesi sama festive holidays kuvamile sibili ukuthi uthole ukuthi ingozi ziyanda, owenani elingathi lithe phezulu dlana udlula isikhathi sonke nje. Sibona ukuthi okunye kudalelwa ukuthi kuba ne increase ku traffic, kwande kube ngathi sokulanda congestion, kube ukuthi nama drivers la abesegcwele emgwaqweni, abanye bakhona they are not regular drivers for long distances, so abanye nje mhlawumbe ukukhathala fatigue iyabisi izithathela konke, futhi nokuthathwa kotshwala. Siyake sizwe impela abantu sebebotshiwe lapho ukuthi abanye babo natha mpela utshwala ngesikhathi lesi betshayele, futhi abanye beziqhenye ngokuthi bona bangomaqhuzu ekutshayeleni uma benathile. Kodwa-ke okunye nje kuba yikho nje i-recklessness nje egcinisi siba khona, but okuningi kwakhona kudalwa ukuthi there is an increase in traffic volumes and therefore abantu they are more prone to ukuchayisana ukudlula nxa kulele traffic.
Pambilini kwalengxoxo uthe wake wadibana lo kuphose kufani okwakungabangela ingozi. Ungasichazisela ukuthi kwakuhamba njani njalo waphoma njani kuyo?
Mina ke njengoba nje besixoxa ingozi engacisha ngahlangana nayo lathi kwasokulanda ubona bo 29 December sivelele ekhaya nje eminyakeni nje edluleyo. Awu siyahamba lapha nenkodi ibhasi le overtake kusho ukuthi dala siyayibona ukuthi ibhasi iyeza kodwa zintathu imoto esizikeqile sokuseleleyo ukuthi ziyiqedise kodwa uyagijima lo muntu. Sasilower down yimi engangitshayela ngaslower down to a point of dead still sengihamba nje very slow kodwa ngoba eceleni kumnyama kula magodi lamatshe ngangisesaba ukuphuma. Ngathi nje selami sengistayi nami sengithandaza imithandazo yami okucina kuba mvulela ke yile truck esasihlangana nayo wantshungubala ke maybe almost 10-15 meters phambi kwami kodwa lokho ehamba ngesivinini esiyisimanga. So dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezi ngozi. Siyabacela impela abantu bakithi ukuthi ukujaha sikho kufika bazame ukuthi ba reste bezame nokuthi imoto zibe ku state of roadworthiness kwenzela ukuthi nje kuphephwe abantu baphenduke kuma holiday bengabaphephile. Into esingayisho thina ukuthi ke abantu abazame ukuthi mabe zodrive ama long distances bazihlole izimoto zabo ukuthi imoto zabo zisesimeni esihle esomgwaqo ukuba roadworthy, bazinike ukuphumula, bazinike isikhathi eside sokuhamba traveling time ukwenzela ukuthi bathatha ama recess nama breaks bachintshane nokuchayela mabe senesukuchintshana ngokuchayela. And laba abaku commercial services abalayitha abantu bakunanzelela ukuthi nakho imali ingabe ijahekile kuqathekile ukuthi at least kumbe bathole ukuthi odriver ba resta enough ubanengi enough ukuthi bazotshintshana kungabi ukuthi umuntu uchayela ekhathele. Umuntu ochayela ekhathele uyingozi ukudlula umuntu mhlawumbe even onathileyo.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ubika ukuba uphunyuke ezandleni zepolisa lensitha ngelanga leKhisimusi ntambama. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla leMRP ayithoba munomunye awavalelwa emajele achiyeneyo esetheswa icala lokudinga umoyo esitokisini seBulawayo Central. Umoyo utshele intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi ukuthi wadibana lenhloli egangeni elokijini lentumbane kobulawayo lapho ayetshone ethandaza khona.
Kuliqiniso ukuthi mhla ka 25 December ngeChristmas Day around 17:46 PM ngihlaselwe ngabantu engathi ngama state agents egangeni lentumbane. Bengitshone egangeni leli ngizithandazela ngoba ngilesikhathi sokuba segangeni ngingedwa ngithandaza. So kwathi around 17:46 ngayehla ke egangeni ngase ngibhoda ngemva kwecomplex sengithi ke ngithenga amabhanana ngoba ngase ngilambile. Ngiqeda ukuthenga la amabhanana ngizwa umuntu uyangikhulumisa ngemva kwami uthi yebo ndoda ngiyavuma. Uthi ngiyakufanisa, ngithi ungifanisa lobani? Athi lo Mqondisi Moyo ulida weMthwakazi. Ngithi hayi ukufanana kwabantu. From there athi hayi nguwe. Abesethatha ifoni yakhe enjengisa ipikitsha yami.
Okukwenza ucabangele ukubana ngama-agency kahulumende kumbe sithi ama-state agency kuyini?
Kwakhanya ukuthi igroup yabo ye-state ngala mina ngathi hayi mhlawumbe wena ungutsotso ufuna ukungicila. Khonapho wahle wafonela i-backup iNjube police station, ngilalele le Intumbane police station, watsho ukuthi undodalwana wemthwakazi sengilaye lapha, I'm monitoring him, gijimani lize simbambisane. Ngadlala lami indlela zami engazidlala ngazo, ngabuya ngabuyela egangeni wanilandela. Ngithe ngisazama ukuthi lami ngigijime ngirole phansi, kanti vele umele ngenye indlela, wangilanda-ke wazongithola lapho. Waqala ukukhuluma lami, waproducer-ke ikhadi lakhe embonisa ukuthi uyimemba ye-Peace Police Internal Security and Intelligence, wathi usebenzela eNtumbane police station.
Wakutshela yini ukuthi ukudingelani kumbe ufuna ukubophelani?
Wasengitshela ukuthi mina ngomunye wabantu abafunakalayo eZimbabwe. Ngambuza ukuthi icala lami ngelani, wathi mina kathi angikwazi vele ukuthi uhulumende weZimbabwe uyangifuna ngoba ngihlukumeza uhulumende weZimbabwe. Ngathi angikwazi lokho. All of a sudden ngaphunyuka futhi kuye, kwasokusiba mnyama, ngarola egangeni lami ngendlela zami nje, angikwazi ukuthi kwenzakale njani. I can just say it was a miracle. Wagcina engasangiboni. Khonapho-ke ubeqeda ukutshela laba abasuke eNjube ukuthi gijimani ngoluveve road, ngoba lo muntu ukhangelela ukuthi uzaphuma entabeni laphana kofambeke, ngaphumela khona kusiyafika emarobhodini emakhandeni. Hhayi, mina ngala ngiqinisele, ngicashile lapho ade ngicashe khona. Ezwakala-ke sememeza sithi yena ma ungaphumanga egangeni ngiza kudubula. Kanti ngakwelinye icele futhi ubevele kwenzile ukuthi mina ngingananzelelanga ngesikhathi aqale ukukhuluma ngayo ngaso lami, ebiza i-backup ungishute isithombe engizwe etshela laba abanye ukuthi hayi umuntu lowo isithombe, impahla egqokileyo sona leso isithombe engilithumele sona. So-ke kutsho ukuthi-ke bese ngumuntu odingwa kubhekwe isithombe lesakade besithumelene.
Usisizwa njani wena Moyo ngemva kwempi engaka, njalo uleqiniso na ukuthi sibisibili bona abantu bebengabantu abangama-agents kahulumende?
Ngiyabonga ukuthi ngomusa kaNkulunkulu lamathonga akumthwakazi ngitholakale ngisilile, langaphandle kokuthi inyawo zami lakathesi zikho zisavuvukile, ngoba ngirolile emadwaleni ngazolimala idolo, ngaba lama-small bruises ezandleni zombili. Kodwa hayi, ngiphephile, ngikwanisile ukuthi ngiphume kuye. Kanti futhi emfisa ukuthi umhlaba ube kwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngiyesaba ukubotshwa, ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi, kulicala kibo uhulumende weZimbabwe, ngoba uyazi ukuthi yena uyadla ngomthwakazi, thina kasidli lutho ngaye. Engikwesabelayo kuphela yikuthi laba bantu bagangile, bangababulali, sebengakubamba bakuphoyizene, sebengakubulala bengenza yonke into. Mina engisakuloyisa kathesi yikuthi ngenelise ukuphusha ikhozi yenkululeko kamthwakazi ngamandla, izifike kuzinga lokuthi umthwakazi wonke seyizwisisa kathi lo mhlaba sebone ukuthi siyancindezelwa, kubeke sokulapho ukuthi hayi sengikwazi ukuthi revolution kumbe umlilo welongweleli esalilayithayo kawusacitshi.
Hello-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa lo Gainer Gumede Saidi weStudio 7 esePlumtree ezansi eMandebeleni. iStudio 7 izame ukubamba isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ukuzwa uhlangothi lwamapholisa ngalolu daba, kodwa kaphendulanga umakhalekhukhwini wakhe ngesikhathi sizama ukumthinta. Abantu abaningi abasebenzisa indizamchina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni. Kubikwa inani labangena elizweni bevela phandle liqansile kakhulu lomnyaka ngemva kweminyaka emibili abantu abaningi bevinjwe lubhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi bakhala ngokuthi lapho besehla indizamchineni egcekeni leHarare International Airport bathi bayanqolonga impahla yabo bathole ingasabonakali. Sixoxe lomunye walabo abaswele impahla yabo, umnumzana Ephraim Sibanda.
Mhlaka 25 December 2023 ngati Kenya Airways from Antananarivo eseMadagascar ngo 4 p.m. ngayehlela eNairobi ngiconnecta to Framachina eZimbabwe eHarare International Airport ethiwa yiRobert Mugabe International Airport. Ngifike ngo 1 a.m. boso ngo 26 December 2022 njengehla lapha wasofihla ndlalo ukuthi ngithatha isikhwama anyime ngama ngaze ngadela to the extent ukuthi ama airport authority basitshelile ukuthi hano akusela sikhwama ezibuya lezi lizibona izo ezikhona so basebe sithi sibhalise to e-desk ama complaints. I did that and banga fill form la khona basebe sithi ngicheck emini ngo 3 ngase ngicheka basebe sithi hano akulanto ekhona akulanto ebuyileyo.
Manje zona iziphathamandla zenkampani yendizamchina le zithini?
From Madagascar to Nairobi and then from Nairobi to Zimbabwe ngisebenzise iKenya Airways ngiyazama ukuxhumana labo ngento enzakeleyo. Bacele ama details ami le luggage code number. So up until now angatholi any response from them. Secondly, I'm supposed to travel on the 27th to Joburg and I'm now grounded because I cannot travel ngela sikhwama. Airport eZimbabwe imbone kugcwele izikhwama, ambona ngani izikhwama lezinye ezingathathwanga ngabantu abahlangana lokho engahlangana lakho. Ngiyazama ukuxhumana labantu engisebenzisana labo kwabanye amazwe labo bahlanganela lokho engihlangane lakho e-Addis Ababa, Ethiopia. Mbona ngani into leyi angazi ukuthi ingabe ingaphi, but mbona ngani isiyaffecte abantu abaningi, not eZimbabwe kuphela.
Abantu abangatholanga isikhwama baningi, ubanxa ngabala, I think bengabayi 15 or 20 ababhalisile ama complaints.
Hello ke ngumnumzana Ephraim Sibanda ongumunye wabalahlekelwe impahla endizamthineni ubekhuluma icingweni le studio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sikhangela iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi soluxwayise abantu ukuthi baqaphele izulu elilolaka elikhangelelwe ukuna kundawana eziningi zelizwe kusukela lamuhla kuze kuyefika ngeviki ezayo ngolwesithathu. Lolu gatsha luthi leli zulu liza kuba lilomoya njalo lilombane, ngalokho abantu kumele bazithole besendlini nqalisina. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edalela eParliamente athukuthele ngemali efika phose izigidi eziyisithupha US$57 million okuthiwa izaphiwa abalwa impi yenkululeko ama-war vet. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, sibingelela abalaleli, sithi sihalalisele i-Merry Christmas, le New Year omuhle yini lonke nje. Hayi, siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu. Kodwa ke hayi, siseneme, angeneme kahle kahle ukuthi iZanu PF iphumelele ngecebo layo lokuthi iginatele uJobu Sikhali ezidlalela ikhisimusi phakathi kwentolongo ngento engekho, bembophele ovala. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngaleyo nto leyo. AmaZimbabweni kusho ukuthi wonke angaba sebona into ephila ngaphansi kwe-government enjani eZanu PF, ukuthi umuntu engafela ejele njengenza ngalithwele ngoma iphikisa iZanu. Umuntu engafa noma kunini ma engabe phikisa iZanu ukuthi ababone ngasolinye. Kodwa siyathandaza uThixo ophilayo ukuthi unyaka lo nje uzaqala kusasa 2023 ukuthi uNkulunkulu afake isandla elizweni lakithi, abantu bakidlawuke betholi labo uxolo lokuphumtheni bevota ngobuningi iZanu PF ihluleke ukuba riga, ihluleke nje ukubabamba amehlo ngoba khona basakhona abantu abathi izana uPF iloku lalokho okuhle. Ngiyabezwa bayikhulumela nje uma lakhe inkomo kodwa kusala bonke abantu abasupport izana ngoba bakhulumela izana ambona ukuthi uThixo bayamazi noma bayamesaba. Abantu bonke abesaba uThixo bakwazi ukuphatha umuntu kaThixo budedengu njengezana kuyisinengi siphambi kwaThixo. So abantu bezana bonke abamesaba uThixo basebenzela uSathane ngoba ilizwe lelo sokuze kufika 50 years liphambi kokuhlupheka ngenxabo inxa yabo beyizana uPF futhi bedivala ikhulu la ekucindezeleni kwabelungu. So sibuhlungu kakhulu nje singathi uNkulunkulu angabona abantu bakithi bakhululeke bedlala inyuye kahle umnyaka ozayo bavote bakabayibebone into engcono engaba inguquko elizweni lakibo. Siyabonga.
Livuka njani Studio 7? Hayi siyabonga. Mina ngikhuluma ngumtshiso moya. Ngicela usizo kini contact number. Ngeke ngizwa kuhlelo lapho kukhuluma umfundisi. Angisakwazi ukwenza ngusensimanda ngumbe ngulomunye uthambani umfundisi ojalo ukukhuluma. Wayekhuluma ngohlelo lokuhlanyela izihlahla, izilimo ukuthi sitshintshe umumbu. Angisakwazi ukuthi kwakunini. So kangilayi inamba yakhe lowo muntu uthi ngikontaktane naye. Angilayele kuhle ngoba mina engilapha engikhona ngile ndawo enkulu eningayisebenzisa ukulima lezo zihlahla ezitshwa ngizazi. Ngizwe ukuthi ngenza njani ngoba lama hectares angaba mabili engingawasebenzisa ekuhlanyeleni isihlahla. Ya, yeah. I 2 hectares ningayifaka kuleyo ndawo ngoba indawo yami isekhiwa sibe ivalekile. So bengicela inamba zikamfundisi ngoba wayengumfundisi wayekhuluma. Angisakwazi ukusenisimanda ngibe ngolomunye ojayele ukuthumayela ngamasandels. Kangisakwazi. Ngicela lingincede Studio 7 xa information le ngiyakwazi lelayo ngoba umuntu okhulume this month bona kunjalo nxa ngaphambanisa. Yeah, ukuthi ngasuka ngaba out of ina singena ngisakwazi ukuthi kuhamba njani ngakusha. Ngicela lingincede sinenza lintumeza le numbers kamfundisi ngoba olima izihlahla ezileza isithi siphume emunjini ngizabe mphindaphinda. Please ngicela lingincede leninike inumber zakhe ngikontakthane laye ukwenza ukuthi ngincine ngingathola usizo ngoba ngile mama umumbu akuphumeleli kahle.
Linjani lonke kwele Zimbabwe? Mina ngikhuluma ikoBulawayo. Into enzisa ukuhle ngukuphela abantu ababotshwayo nsuku zonke labantu bakithi laba abemthokazi Republic Party ngoba asonto enhle ukuthi omunye umuntu thina salwela leli lizwe ukuthi likhululeke kodwa abanye abantu lokho bebotshelwa ukuthi balalokho abakufunayo kutsho ukuthi inkululeko eZimbabwe kayikho. So nabanye abantu belokho besibasemajele belokho behlupheka thina salwela ukuthi sikhulule leli lizwe ukuze abantu abamnyama babe lenkululeko kodwa inkululeko lokho ingekho. Kuyamangalisa kuleli lizwe lakithi ukuthi abantu bahlupheka kangaka. Asazi-ke asizameni siyovota ukuze sizame ukuzikhulula ingxenye sizakhululeka. Bantu bakithi thine sihlala sisebuzimeni amakhiwa yibo abasiphosela kulobo buzimo ngoba yibo abalo abangazange banikeze ilizwe unkomo. Unkomo ngoba wayewinile amavoti ka-1980 kodwa azange bamqhubele banika bona laba ababonele eduze ngoba unkomo into abayizonda kuye yibuchopho obubona ekudeni obubonela khatshana. Unkomo wayengabonela eduze wayebonela khatshana babengakufuni amakhiwa lokho.
Basakazi bethu abahle siyalibonga ngomsebenzi omhle kangaka elisenzela wona ukusilethela izindaba ezinhle kakhulu ezingahlakhethathi hlangothi ezingatshintshwayo zingabuya zinjalo letha zinjalo ukuze sasithe emhlabeni wethu sithe zinjani. Siyalibonga kakhulu. Simakana nje ubaba unkomo umuntu wesindebele nomalaki shua ukuthi kade badliswani laba bantu. Uyezwe comment into engekho yena uhlala khona leGwanda ecomment ongaziyo ungananzelela kathi esikufollow siroti kule bhasi khona esuba ngewange eka extra sithe uyile ophasi ngenxa yamagodi kule gonyethela lithwelisa mendela ngenxa yamagodi kathi esimdlana uKhanu Green wosuwile sendpool ngenxa yamagodi. So ukuthi ecomment esithe naye lemgwaqo yalungiswa konke kuhle sibili uhulumende lo osilayo uyalungisa kodwa phela nxa ngihola imali kumbe ngiyasebenza ngihola imali kangizithulele ngihola imali yami kuphela kunokuthi ubuke into embi kangaka shwa le into embi ayibukayo malaka kangiyake nanzeleli ngujoseph chuma labo bantu kuzobe ubelief gawuli Katisi ndiyo mala jinkuma mbila mtata ngapilai. Ama tutabanya bantu shua mnanyamanga utikati. Kwa wiku ino kubanke nileo, kwa wiku kubanke nile shua. Kuchutu kutupeka kwesizwe sakibo kakuba shupi. Langai kukura hundi ya kweta bantu babone ngani intu enlesi uti langai ngapinda futi ya viraidi. Aya. Kakusati uti kwenzu ulu tungubo kwenza gala vele. Kuto. Abantu benga kubugi benzu intu enlesi langabe kubona pela. Basi tulele kupela kwenza gala kwenza gala kwenza nkosiyami. Asas, kutu mli mpela unga kangeli kitaleli loto. Mli mwea pindise ila bantu, mabantu singa wazi.
Ya libi ngelela lonke mwasaka zabate bala studio 7. Libi ngelela lonke. Libi ngelela lomtoka zonke kumakombano manu mtava nsite. Esukatele nejama bantu wako mtoka zinsugu zokupela kwa mnyaga. Ufane sisi nazeli. Zizi ngo zezi mpilo nizeto. Esu driver kwa nizimote samba kwa nizimote andalape samba kwa na. Esu chavone. Kona singa chavula sisi zikote nge zimpilo zetu mabumi ya kupela kuingwa ze zimpilo ene zetu hako kuisipa iso ndi kota kwa sonu wete si unge nene mabumi ya goza ilo sonke singa bapili leo enkwa senu cheso lamu ya bohame
lao kebe kunga mazu enu lina malaleli betu elistumele nge WhatsApp unombolo zetu eziti +12024650318. Kweze Melika, ugwalo olujulileyo olwethulwe ikomiti yedale leSenate eyayicubungula umvukela wanyakenye esigodlweni seThe House luthi umnumzana Donald Trump kumele angazavunyelwa ukudinga isikhundla emphakathini. Lolu gwalo lucebisa umtshutshisi wesizwe ukuthi athonise uTrump labanye bakhe ngoba belamacala omvukela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe leMelika umnumzana Busani Ntini.
UDonald Trump waziqalela indwangu entabeni kumbe ngithi wahlohoza inyosi zizihlalele zodwa. Khathesi yonke into esimvukela siyananzela ukuthi vele wonke nje kungathiwa vele sethwele nzima. Siyazi ukuthi iCongress ibhizi isipresile si-recommende ama-charges athize ukuthi i-Justice Department ukukhangele. So ngombono wami ngibona ngani yena wesenza izinto ecabanga mhlawumbe ukuthi abantu bakhe bazomvikela kodwa unfortunately umthetho usumfikile khathesi usumtshaya ngehlanekela. Ngombono wami ngibona ngani uzagcina esiye ejele ngendaba ka-January 6. Siyananzelela ukuthi abantu abaningi abaparticipethayo ababekhona ungena eCapital abaningi sebesemajele. Yena khathesi sebemlinkile ukuthi unguye wa-influensa laba bantu. So ngombono wami ngibona ngani vele uphakathi kohlupho olukhulu kakhulu.
Yena ubona ngani umnumzana Trump kukhanya engeke wanqoba umongameli Joe Biden kukhetho?
Ngumbono wami abasekeli lokhu elako kodwa abaningi ngendlela ababeyiyo ngesikhathi bemvotela ukuthi bengupresident kumbe bezama ukuthi bemvotele for i-second term. Ngombono wami ngibona ngani bakhona lapha lalaphana ikakhulu ungabheka i-runoff ye-senator eke yabakhona e-Georgia. Yananzela ukuthi ama-Republican for i-candidate ayikhethwe nguye uTrump bazamile kodwa abatholanga i-majority kodwa bazamile ukuthi belusane lowe-Democratic Party. I believe ukuthi ivote yakhona yagcina ihlukaniswa mhlawumbe less than 2%. So wona ama-Republican akhona azonalo Trump kodwa ngombono wami ama-Republican amaningi kawufuni ukuthi Trump aphenduke ngo-2024 ngo-year 2024 ukuthi abe presidential candidate. Bayabona ukuthi ngumuntu ongayakhiyo, ngumuntu owachiya ilizwe leningi onyawo olulodwa. So ngombono wami ngibonani kunokho kwenzakala ku-Congress, lama-recommendation aya ku-Justice Department ukuthi bebheke amacala akhe. Ngibona ngani indlela abazamkhipha khona ukuthi abe yi-candidate. Kodwa kungenzakala ukuthi ebe nguye oyi-candidate fama-Republican ehlangana lo-Biden. Ngombono wami ayimboni engazama ukuthi akhiphe uBiden ukuthi angatholi i-second term. Yebo, kungabe kukhona okuya kusenzakala ngesikhathi leso, kumbe i-economy yalingahambi kuhle, kumbe okunye okungahambi kuhle, kodwa angiboni lokho kungabangela ukuthi abantu bevotele uTrump.
Lo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazi weMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNew York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama nguChris Gande.